Usibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi Braviri uthi udaba lokuba kungatholakali abasakhulayo abaningi abahlala kusigaba saphezulu lukabili kodwa isisu sangabaqeqeshi.
No, indaba leyi eyokuthi waye kungasadlala abafana abancane ngibona ngathi kwesinye isikhathi kumbe ngaba 2-4. Lakho kokuqala kuma-juniors asisakhiphi kuhle abafana plus lo mfana lanxa kuyukuthi uright njani ngenxa yokuthi okhochi kumbe abakhocha kuma-premier besaba ukuchotshwa kumbe njani. Abafuni ukuthatha iriski yokuthi njani ifake abafana abancane but kodwa fanele ukuthi bafunde phakathi kwabantu abadala abafana abancane ngoba labo bevota abasoze bekwanisa. I think kusuka phansi kuma-juniors asizameni uku-encourage ukuthi abafana vele singababiseli phansi. Umfana kufanele ukuthi kaye phezulu nothi ukuthi edlale kuyela phansi.
Usibanda uthi udlale ngumfana omncane kuqembu le-Supersonic njalo abaqeqeshi kanye labadlali bamemukela kuhle kakhulu.
Ngikhulele eMpophoma sidlale youth center laphana that was kuma-early 70s ngifunde eNkulumane ngayaqalisa ukudlala bhora ephezulu that was 1981 ngidlala i-DRC Vikings. Omunye umuntu engandlala laye u-Alexander Maseko mangingu-10 wakhe nengu-6 wami suka lapho ngasengisiyadlalela i-Viking Aces yemathobana engadlala labo oben piri abaningi ababedlala ku-Saints. Then from khona laphana ngasengisiyadlala ku-Supersonic labo Boyce Malunga lotopo beritaka yibo abangiyikharejayo ngingumfana omncane. I think by then I was the youngest khona laphana.
Usibanda uthi ibhola lakudala lalinzima lifuna umuntu olesibindi ngoba kuningi ababehlangana lakho.
Ibhola lakudala lalinzima singazi ukuthi kumbe okunye kwakuyisuperstitini kumbe kwakuyisho isikhathi sangikhona. Ngicabanga sisiyadlala le-1 sisiyafika laphana singafika e-1 kwasokumisa ibhasi kwathiwa hhayi akudingweni ichongololo. Ukuthi sasilidinga ukuthi silenze njani asikwazi but ladingakala sangena iganga salidinga saze salithola. Sabe singena ebhasini safika sithe siseground ngiyakhumbula iminyaka laphana ilanga lalitshisa kwakutshiswe wanje phela kwakuvele kudlalwa ngo-2 o'clock emini or 1 o'clock ilanga litshisa but into eyenzakalayo kwana izulu lelana kukhanya ngathi kumbe laniswa khonapha lana around iground ukuthi njani kukhula ama-temperatures laphana ukhipha kwakungu-week imali but sadliwa mna ngahlohla 1 goal but ikwe ngathiya khona enye ibhora eyalimaza u-week imali wagcine phuma walimala sibili ezandleni ukuthi but kwahamba njani lama. I don't know. It's still a mystery lakhathesi kimi.
Usibanda udwekela ukudlala ibhola ngemva kokulimala idlalela iqembu le-Mathen Tigers elalidlala kusigaba sika-Division 1. Ngemva kwalokho uqeqeshe amaqembu abalisa elezobukho kanye lele-GND. Kuthe ngemva kwalokho waqala iqembu labasakhulayo le-Matabeleland Warriors lapho asebenzela abadlali ababalisa ubutho lwezencube oke wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors kanye lele-AmaZulu ele-South Africa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanjini.